Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kuze kuseni mtwaka zomuhle ngomvulo mhlaka 23 kuNhlangula 2023 26 uXolo kuNhlangula 2023 igama ngontungamili inkomo ezihamba phambili ibandla le-TCCC lisola amazwi kanobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa umnumzana Fikile Mbalula yena othi umholi we-TCCC umnumzana Nelson Jamisa uyisikhothamathe semelika abezana u-PF bathi lanxa behlulekile ukuvuselela umnotho bakhangelele ukunqoba kukhetho ababalisi bachaya indiva amazwi kahulumende awukuthi uze bakhuphulela iholo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla eliphikisayo ele-TCCC selisole kakhulu amazwi kanobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC umnumzana Fikile Mbalula yena othi umkhokeli we-TCCC umnumzana Nelson Jamisa uyisikhothamathe semelika. Ekhuluma ngempela sonto emhlanganweni we-ANC uMbalula uthe elemelika lile njongo yokugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni lifake yena uChamisa okuyinto athe akumelanga ivunyelwe. Uthe uMnangagwa uselethe enye inguquko ebivele ifunwa imelika eZimbabwe kepha uthi lanxa kunjalo leli lizwe lokhe lifuna uMnangagwa aphume kungene uChamisa. Umbalula wethule amazwi la ngesikhathi uChamisa ekwele South Africa lapho aqhube khona umhlangano lezizalwane zeZimbabwe wazikhuthaza ukuthi zibuyele ekhaya ziyevota mhlaka 23 kuNcwabakazi ukuze kususwe izalo PF embusweni ngoba isivoxe yavoxa yadiliza umnotho. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Felix Magalela Mafa.
Akusethu sithina abeZimbabwe kakhulu abebandla labantu i-Citizen Coalition for Change elithungamela ngobaba u-Advocate Chamisa ukuthi i-public iyabamba umlomo wangaphansi ngenxa yokuthi bayazi South Africa nge-quiet diplomacy leyo eyasitshonisayo ngesikhathi ibandla le-opposition lithungamelwa ngubaba uTsvangirai. Ubaba uMbeki laye kazange eme eqinisweni wasebenzisa ubucinga wokuthi kule-quiet diplomacy. Ngalokho ke ubaba uFikile Mbalula laye njengoba elibandla le-ANC kambe ngathini pheli ANC angithi system ayisiyo muntu njalo engathini njengoba bona bavumelana ukuthi bazancedisana ngama liberation parties lawo ayethungamela umhlahlandlela wekucathelana esingathi i-guerrilla warfare ngezikhathi sibuswa ngamakhiwa. Laba abantu yikho libona iSADC ingananzi ukuhlupheka okwenziwa eZimbabwe ngoba bayavikelana lolimi le lamazinyo brugwe le bhanti. Yikho ke asesethusi kodwa abantu beZimbabwe phela yibo abazazikhethela hayi ukukhethelwa ngamanye amazwe.
UMbalula uthi njalo uMnangagwa useyilethile inguquko eZimbabwe useguqule lokhu lalokhuya kwaba lobubelo kodwa uthi lanxa kunjalo amazwe ayizitha la alokhe efuna ukumkhipha embusweni ngoba efuna kungene umuntu wawo onguChamisa.
Kambe ngabe uyabona ukuthi sihlupheka kanjani ngatsho njani ukuthi ubaba uMnankagwa seguqulile inotho yona inotho isiwa nsuku zonke idola leZimbabwe seli 129,000 RTGS. Hayi insumansumane nje umuntu omdala ozama ukutshengisa ukuthi bavumelana bavikelane lezanu PF. Ngalokho thina asingake sabathini ngoba kule public relations, international relations esiyihloniphayo. Uma engomunye ngabe phela uyaxoxa sitha lo baba uChamisa than ukuhamba public. Asifuni ukugoromba ngabantu abadala ngoba singakhuluma sebeza kuthi asihloniphi. Sibona ngani ubaba uphosisile okuthiwa namaphapesi kanti uthini ngabantu abafela emajeli njengabo sikhala loJacob kaRivume.
Lona uhambo lukaChamisa kwele South Africa libona luphumelele yini? Libona bekhona mpela abazaphenduka bezevota ngemva kokuzwa inkuthazo yakhe?
Uhambo lukababa uChamisa ngumuthi. Abantu bonke sebesithi elections seziphuzile. Singathi ukukhuluma kwakhe kupha abantu amadlabuzane lomdladla ukuthi ngabe ama elections akusasa.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le Triple C. Umongameli Emasoni Mnankagwa laye uyaqhubeka ngemikhankaso yakhe njalo ngempela sonto besechipinge lapho athembise khona uZulu intuthuko nxa engamvotela ibandla lakhe. Kukhetho olwedluleyo ngo-2018 uMnankagwa wathembisa abantu okufanayo kepha iningi lithi impilo isinzima kakhulu. Nango umnotho uchabalala imihla ngemihla. Sixoxele umnumzana Belief Gawule ilunga lezano PF.
Okukhona ukuthi nxa sikhangela isimo somnotho asibuyele nemuva bithana. Sikhangele ukuthi lapho sivela khona eduzane lapha kwenzakaleni. Ngemva kokuthatha uMnankagwa ethatha umbuso sihlangane lezehlakalo ezinjengento njenge-COVID. I-COVID yiyo ebuye yaphambanisa inhlelo zonke zomnotho. Ayikhona eZimbabwe kuphela umhlaba wonke jikelele. Kwazise nje nxa sikhuluma nje sikhangela kathesi lezimpi lezi eziphakathi ko-Russia le-Ukraine. Zibuye njalo lazo futhi zajayelela zalima zomumo wonke okhona umhlaba wonke jikelele. Zinto kazimanga kuhle emhlabeni nkomo. Lakhangela labo South Africa. Ungabekangela eZimbabwe kuphela, kusho eZimbabwe kuphela futhi ezamakwa yawe. eSouth Africa umakhelwana bethu bona ukuzima. Ukhangela esikhathi esiningi imali zezi kuyazi kuhle zivelele eSouth Africa. Kaleza kula mali awulanamsebenzi khona ngale kade isinto zonke ziwomile. Uwomile indawo yonke ngomo ngomumo womhlaba, hatshi weZimbabwe kuphela. Yomnyama kuphela esihlangane lawo ukuthi sithi vele thina sinjalo umkhono wethu vele bathu vele uphansi, vele ubhazalele. Laphinde zahlangana ezihlakalo zenezi ezinyakazenezi. Kwenze umumo wabamubi ngamali. Kodwa usukhangela futhi inkomo yokuthi kwesisikhathi kulezi izinto esimele sizikhangele sizibone ukuthi zenziwa ngabomu ezingathi yisabhothayo. Ekhona eyenziwayo ngokukhwezwa kwezinto abantu abakhweza bengalazi zathu kodwa bebona ukuthi sesilandile elekishini. Yikho kubi khona ofana nkomo khona kwakwezinto kunjalo khona.
Abamabandla aphikisayo baba Gawule bathi umnotho ubulawa ikwehluleka kwenu, ikwehluleka kukahulumende wenu njengezanu PF. Bathi lifaka imithetho ama-policies angalunganga abulala umnotho. Kanti njalo bathi lilenkohlakalo kuzanu PF yini libulala umnotho ngokweba inotho yeZimbabwe efana legolide njengalokho esikubone kwaAl Jazeera.
Okukhona nkomo singakhohlwa ukuthi umsebenzi wenkohlakalo lowo xa siwukhangela hayi asingawukhangeli kuphela sithi thina kumbe ngaphi ungakhangela ebantu eZimbabwe la last time ngangikhuluma ngisithi mina khangela ama-councils even alala aranwa i-opposition i-corruption ekhona unzoli lekonke kala mafu madoloba njabo viputa rano yi opposition la madoloba la ukange uzathola ukuthi i corruption ikhona indawo yonke biithi kuzano PFP ithi ku opposition konke kuyafanana i corruption ikhona yavuma ukuthi i corruption ingeyi yezinto esezibisele muva inhlelo zokuvuselela umnotho welizwe ikwimali eziningi zilahleka emsebenzini yenkohlakalo. Even in my port, I have a slash of his money in Kakuru. His military has been getting his comments, the government or his getting his comments about. Mugunjaroki, as Kangeli says, is a family food with the eye. I see what Wogan Kumoji, Sina Kangela City in Ukurmende, Situation Lake in La Panuric City. Ah, as Kangeli no more corner at Tuna, Juan in Situ Nanita is Babu in Asala Mapi, Mishaba Oke Chiles Ukala, Ukala wouldn't do as Manga Wushi, Kumusumo Somnodes Wangelo is in Pizabo Ukraine, Labo Russia, Ukasa Mafuta.
Umnumzana Belief Kaule ulilunga lezano PF sixoxela ekobulawayo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, isiwatshaye indiva amazwi kamphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi, umnumzana Paul Mavima, yena othi uhulumende uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo. Umavima utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi iholo leli lizakhutshulwa ngedola leZimbabwe kanye lama-allowances abhadalwa ngedola laseMelika. Uthe bazakhulumisana ngalolu daba lezisebenzi zikahulumende emhlanganweni wabo weNational Joint Negotiating Council. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni, i-ATUZ, umnumzana Themba Kuyemo. Yo,
siyamuzwa lathi uhulumende exoxa esithi uzasengezelela imali ngemali yakwezimbabwe langemali yase-America. Okwakuqala ngicela ukuthi sithi thina siveleka silaholo lemali yase-America. Iholo lethu lemali yase-America yi-zero cents bese sithola i-allowance ye-COVID, le-allowance engelabizo esiyinikezwa nguye uhulumende. Kumali ye-RTGS kuyinhlamba, ukuyibiza sithi liholo. Kodwa-ke yikho lapho esihlangana khona lomholo wethu. Phinde sinikezwe enye imali ebizwa nge-$80, kodwa yona ibuya i-RTGS okuthiwa isebenzisa i-rate yamzukwana ifakwa. Ngezinye indlela uhulumende nje uyaxoxa nxa ikhuluma ngokwengezelela abantu imali khona kuvele kungela mali abayiholayo.
Ngiyazi ukuthi kalithanda ukukhuluma njengababalisi ukuthi lihola malini, kodwa nxa ungayihlanganisa imali eliyitholayo ngamadola aseMelika le yamadola eZimbabwe, ungathi yimalini njalo isilela ngokunganani nxa liqathanisa le mali elifuna ukuyiholiswa?
Empeleni kunzima ukuchaza iholo lombalisi ngoba livele lingekho. Kodwa-ke thina-ke njenge-ATUZ sahlela sabona indleko zethu sazibona ukuthi zidinga $1,260 ukuze umbalisi enelise ukudinga indleko ezibalulekileyo. I-$1,260 akusomali eleja phakathi, akula kuzijabulisa. Ngama-basics okuqakathekileyo okudingakala emuntwini ukuze enelise ukunakekela imuli yakhe. Okwemali esiyiholayo sibili kathesi siyabe sithethisana nxa sikhuluma ngokuthi kule mali esiyiholayo. Akula mali engabala ukuthi iyaholwa ngumuntu, sikhuluma nge-RTGS. Akula mali ongathiwa iyaholwa ngumuntu, sikhuluma nge-allowance. Iholo eliyilo elidingwa umbalisi esilibiza nje ukuthi living wage, $1,260.
Uhulumende njengoba esithi akalayo imali eliyifunayo, akula yini enye indlela elingayekethisa ngayo likhulumisane lihlangane phakathi layo uhulumende?
Uhulumende uvala abantu amehlo mtateli ntungamili maesiti gala i-US dollar. Loku sikucho ngoba sibona uhulumende enikeza abantu abangazange bacele imali. Ekuqaleni le muva sambona enikeza ama MP ama 40,000 US dollars, enikeza ama deputy ministers ama 350, enikeza ama ministers ama 450 US dollars. Zimali lezi US dollar le thina sebe sicela i-1,260. Awukhange nokuthi uphuma ama 1,260 amangabe ku 40,000. Kunezinsuku zatshwala lapha simbona uhulumende enikeza amajaji imali engangama 400,000, enikeza ezinye inkokheli izimali, izimali ulazo uhulumende.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni. iNewsday ithi ugatsha lwePublic Service Commission solulaye izisebenzi zikahulumende zonke ukuthi ziphatheke kuhlelo lokufunzwa imicabango lembono yeZANU-PF oluqoqwe yileli bandla phansi kwesikolo salo seChitepo School of Ideology. Inkundla yeNews Hawks yona ithi umphathintambo bona ngokwethulwa kwemibiko onkosikazi Monica Mtswangwa uziyangisile kakhulu kungxoxo ayenze lo msakazo SABC kwele South Africa ngeviki ephelileyo lapho athe ekhuluma khona ngekhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo wathi ibizwa ngokuthi Zimbabwe Anti-Corruption Corporation kumbe Company. Kodwa likomishini uxolo kodwa likomishini ivi Commission Sobo iZimbabwe Anti-Corruption Commission. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Seveni njani umasenga lokukhuluma ngilaphe kobulawayo ephumule emadoti hhayi ZANU-PF siphelele umphako le sifake nyoka efileyo abantu abaye bethuselwa into ezingelancedo lezi basukuma abantu bayivota ngobuningi baphuma laba abantu ezilongezi kungaba namavoti amaningi bazayishike kulesi ento ekhulunywa ngokuthuma ukuthi abantu bezimbabwe sebekwazi ukuthi umnotho wiswa yezitha yiziphi lezo zitha waye bebehlula yena ukuthi bazimise njengohulumende wobusa njalo bona balazo yini isitolo umbuzo ukuthi bona ezabo isitolo zithiphile yini ezabo isitolo abalazo yini isitolo akekho nesitolo phakathi wawobonke zonke nje izigebenga zezano phakathi wawobonke akekho nesitolo yini ezabo isitolo zibiza njani iprice bathengisa ngamabhondi yini yini bathengisa ngamabhondi yini njalo izitoro zabo zichiphile yini umbuzo lowo phakathi ekele imibuzo asitsheli lo lothuma wakhona lo uhlezi umana
bingelela enkundleni ngitshona njani basakazi hhayi siyayizwa iZANU umkhuba wayo lokhu iqhubeka ngomkhuba wayo kuhamba irobha abantu abantu labo bevuma abantu iziyani lomnyanga likhala lisiye emakhampeni abantu abajabulileyo njengalo ubaba engubejabulile ethi khona sokubonakela ukuthi umnikazi ngubani ngicabanga ukuthi yili iziyani lomnyanga elikhala lisiye emakhampeni ngoba izithembiso zeZANU aziyindawo nje siyazazi sokusele kuphela abangaboni emehlweni abayibo bangabe lokho betshelwa into efanayo for 43 years njengoba limzwile lo mama lo unkosikazi kaChristopher Mutswanga laye uyafana nje lomkakhe abantu bathathana babuya bafanana nengqondo zabo ethi uma ebuzwa umbuzo owubuzwayo kodwa engaphenduli kuyayangisa ukuba le pride embi engalancedo abantu besuthela kangaka kodwa yena ngobe sidlesutha uzezokhuluma nje into engayisiyo edelela abantu edelela umhlaba ethi abantu baseZimbabwe baphila kahle bafundile bafundele ukuyahlala kwamanye amazwe
isikhathi sesiveni semukhila hayi siyanxenya ngeZimbabwe yethu lapho hayi uzima bukhona besimanga abantu abaloko besathi zange zane isimo sinje emhlabeni yorojo mna ngakobe kazele yenzeni ukuthi lokuthi khona ezayenza ukuthi lokuthi kathesi njengoba ilizwe lifile linje akithi hayi angazi ukuthi thina abantu abamnyama sizobantu abanjani umuntu zethu akwazi ezinjani hayi bakithi kasike sitshintsheni bakithi siphila zivakaza kaloku kusesathwenje isizulu lomhlaba umuntu esimbonayo ukuthi vele kanancedo kithi hayi asifotele emcimbi eliphikisayo tpc hayi bakithi asisameni ngamandla wonke khiphe emcimbi leni ngiyacela sibili hayi azoba impilo esiyiphilayo le hayi 5 years futhi doza 5 years futhi kaso
Abuye kuStudio 7 ninjani balaleli lapho halo uNdlovu okhulumayo lapho sinjani lani basakaza ukhiphs lapho la konkomo obhizi Nzulu ngifuna ukucebisa ku honorable uChamisa lapha nokuthi yeyifangathi nxa kwabe ukuthi bakhuluma enye into babesebenza etshini zento abayikhulumile xa kungathiwa abantu basuke ebantwini kabakhethelwe abantu babo bakhethwe abantu kabafakwe beyibo abakhethwe ngabantu hayikhona ukuthi sebekhuluma into bebe besebengasayenzi ukwenza njalo kutshengisa ukuthi kabatshiyananga futhi lezano bangakuyenza lokho baba bengatshiyananga futhi lezano ngabaqonde eqinisweni lokuthi umuntu abaye beyitshela abantu uyabayenzayo nxa bethi amakhandidethi akhethwa ngabantu ngabayithatha amakhandidethi akhethwe ngabantu ukwenzela ukuthi kungabi lokhu kuxokozela ebandleni ngoba kungaqalisa ukuxokozela lingakhethwa litshintshela abantu into elibayaziseyona libe selibatshintshela abantu abasoze balikhethwa
ninjani linjani kwistudio 7 balaleli nabasakazi sibonga lo msebenzi elisenzela wona lisitshela izindaba zonke zasekhaya kodwa ke mina ngedwa ngithi abantu bemathekeleleni kabayekele kuba belokhu berojwa berojwa kulokhu kuthiwa kuzayenziwa lokhu kuzayenziwa lokhu kumbe vele ngingathi mathekeleleni ngithi abantu kabayekele kuba belokhu bevota beqanjelwa amanga ngomnanga gwabo naba belokhu bethi kuzayenziwa lokhu kunini kunini vele kuhlala abantu bevota kodwa kuqanjwa amanga kade kumele kuke kuphume labo bonaba bomhlobo nalo wodwa kuke kungene laba abantu besindebeleni labo bake babuse ngoba kunjenje bazaba belokhu beyakha kibo khona le Mpumalanga thina sihlupheka ngapha emathebeleleni
sabona Studio 7 sabona Studio 7 linjani basakazi bethu nalikhulumisa yita yabantu bakithi mani abayekele ukurojwa mani hayi iqembu lezano mani lihlukumeza abantu kakhulu ngokuhlala libaqambela amanga libathembisa izulu lomhlaba lenza lokhu lalokhu ma liqeda nje ukuvotelwa litshaya ikhona liyahamba liyaze libuya after 4 years sosilile umnyaka yiwantu kuvotwe so abantu abazama ukuphuma kikho lokhu mani beke beyihlukanelezana azizame nokufaka iqembu elitsha esizakwazi ukuthi sikwazi ukubonisana sikwazi ukukhuluma lathi sizwakale ngoba izana akule nto ungabatshela bekulalele phande ukuthi bekurobhe nje bekuqambela amanga
emsakazweni salibonani emsakazweni kustudio 7 hayi siyazizwa lezi ndaba ezikhulumayo basakazi abahle mina indaba yami lapha namhlanje ngikhangela nalabo abancintisanayo ku-DCA esimeni sokhetho ngitshela amaZimbabwe sike sivuse inkobe sike sivotele lathi TCCC sike sibone ukuthi yenza kuphi uma uChamisa engaweni sike sitshiyane lo mnankagwa sesiginiwe ngesenzo zakhe bantu ngiyabonga ngu-Hillary Dube khona phecelezi South endaweni yamanzi
ngeke ngibulise abasakazi nabalaleli be Studio 7 Namafisha nukuluma eka mangutulani zovenga yungu ndumuskubo kuhu. Ngithinge ngithathe ukubonga ubaba uPrince Dube Gospanda ngokukhuluma akwenzayo ethi uGawule akahlukane nento zaseHarare kabuye ekhaya. Ukusuka leso sikhathi uGawule hayi uthule impela uphelelwe ngazi ukuthi aqonde kuphi ngazi ukuthi ayenzele uyinyoka nje namakhanda amabili angazi ukuthi aqonde kuphi.
Kungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe ungasithumela awakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi ukuhlamukela uhulumende wakwele Russia okwesikhatshana okwenziwe ngumholi webutho elizimeleyo ele Wagner umnumzana Yevgeny Prigozhin kuveza ukuthi izinto kazimanga kuhle kuhulumende kamongameli Vladimir Putin. UBlinken wethule amazila izolo emsakazweni we-ABC. UPrigozhin yena okhokhela ibutho elilwa ngokubhadalelwa leli uveze ukuthukuthela okukhulu ngolwesihlanu esithi amasotsha akhe ebeselubhekise eMoscow okuyisigodlo seRussia ngenjongo yokuyakhipha umphathintambo walelo lizwe obona ngezomvikela ngoba esithi ubhombe amabutho akhe alwa kwele Ukraine. Kodwa usuke wahlehla ngoba esithi ubone ukuthi kungachitheka igazi eliningi. UPrigozhin ungumngane lo Putin. UBlinken uthi ukuxabana kwababili laba kuveza ukuthi impi yabo kayihambi kuhle. Sixoxele umnumzana Difa Dube olandela ezombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu.
Umholi weWagner laphana uProgozhin into le ayenzileyo yokuthi ahole abeqembu lakhe noma ahole amabutho akhe ukuthi ahambe ehlasela edrobheni laseMoscow kuthiye abantu abaningi bale confusion ile kakhulu. Kodwa ke asingakhohlwa ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho okusuke khona kube khona impi kuba khona njalo abanye laba abasuke bekhwezela impi leyana abadinga inxeba lokungena ukwenzela ukuthi bayenelise ukuthi baqhubeke phambili njalo betesta amanzi befuna ukuthi babone ukuthi umfula lo ungabe utshona okungakanani noma ungabe usatshona okungakanani noma isiziva singabe sisasele engwe yini noma ayisekho okuyinto abasebenzise lawa abeWagner ukuthi babone ukuthi kuyeneliseka lokho yini noma cha. Njalo okunye ukuthi bahambe baze bayifika laphana kusuke kwaba ngendlela ezimbili khona ukuthi abeWagner lo provision waba ngumuntu owayeseduzane kakhulu lobuholi beRussia waba ngumuntu osuduzane loPutin yikho kwenza ukuthi astadishe noma azwisise ukuthi umbuso weRussia ungabe kuwukuthi uxokozele okungakanani okwamenza ukuthi abe legunya elikhulu lokuthi ayenelise ukuthi aqhubekele phambili lokwezama ukuthi ahambe umango lo obekade sewuhambile bese kusele 200 kilometers ukuqela ukuthi afike edrobheni laseMoscow.
Ele Russia lilizwe elilebutho eliqinileyo kanti lilezikhali ezinkulu ezigoqela ezempubhiso. Umlisa lo kahle kahle eqala indaba yakhe ubethembeni.
Umnumzana lo nxa sithi siyakhangela yena okusho ukuthi wakhangela wathemba ukuthi izikhali lezi asazitholayo ayeziphiwa nguye njalo uPutin ngesikhathi encedisa uPutin ukuthi ancedise uPutin ukuthi ahlasele ilizwe laseUkraine. Wayesezibona ukuthi yena useqine enough kokuthi yena usengaba ngumuntu osengathi mhlawumbe njalo lokusondelana kwakhe duze loPutin wabona engathi usengumuntu osengangenela elizwe laseRussia ayefika aketule umbuso umbuso kamnumzana uPutin ngenxa yokuthi wayesefunde okuningi njengoba ngikhulumile phambilini ukuthi wayefunde okuningi ngokuzisondeza eduzane loPutin njalo lokuzibandakanya eduze loPutin. kodwa ke into engangazange wayinanzelela wamisjaja wangasacabangisisa kahle ukuthi ilizwe lase Ukraine ilizwe lase Russia izikhali abalazo zinkulu kakhulu angasoze yenelisa ukuthi azimele.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo kaZulu futhi ulandela ezombusazwe zomhlaba. Sixoxela ekwele United Kingdom. Kwanele mthaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kusteni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi owenu untungamilinkomo. Lichone kuhle.